Ngithole ithuba lokuxoxa labasolwa sebephiwe isigwebo sabo. Batsho ukubana hayi abasuthiseki nge-conviction. Uma ngisithi conviction ngitsho ukubana bafumanwe belecala abavumelani lakho. Batsho ukuthi hayi lesigwebo laso abasamuke. So yingakho-ke thina njengamagqwetha sisebenza ama-instruction. Okusokusele ukubana sikwenze ukubana siyenze i-appeal siphikisana lesinqumo lesi. Sikhangelela ukuthi i-appeal leyo siyifayele iviki le ingakapheli, ngoba ma i-appeal ingakafayelwa kukhona okunye okufanele kwenziwe, njengobana umantshi ma kusenzwa ama-proceedings uyabe ebhala ngesandla. So okokuqala kuyakufanele ukubana siyenze i-record ithayitshwe, okuthiwa i-transcription ngesilungu, ukwenzela ukubana silungiselele kahle i-appeal. Sibona ngathi hayi isicelo sethu sokubana si-appeal-e siza kwamukelwa yi-High Court.
Njengengcwethi kwezemthetho, ungathi kuvamile yini ukuthi nxa umuntu eke wakhululwa ngesibambiso se-bail aphinde abuyiselwe njalo, kukanti liqiniso ukuthi akubanga lesicelo sokuthi i-bail yabo ibe revoked ngesiNgisi? Njalo lingathi baphethwe ngomthetho yini, kumbe kukhona elibona kuchaya amanzi ngalolu daba njengokutsho kwabo nxa bebhala lapha ebulenjini?
Emthethweni kukhona ukuthi umuntu nxa ephiwe i-bail, ephiwe i-bail kunjalo uyiphiwa ama-conditions okuthi awalandele. Ma engasawalandelanga yikho-ke i-bail erivokwa khona. Kodwa nxa sesikhangele kulolu daba esiluphetheyo, mina njengomunye wamagqwetha abo ngibasiza ngilo munye umnumzana uPrincipal Jedube, asizange sike sihlangene lakho ukuthi kuthiwe i-bail yabo irivokiwe. Lokhu akuqondanga. I-bail yabo kayizange irivokwe, icala labo lithethiwe laze layaphutsha. Nje kuphela okwenze bavalelwa ukuthi ubana umanje wafumane belecala wase bagweya. Akuqondanga ukuthi baqala bagwetshelwa i-community service. Okwenzakalayo yilokhu, ma umuntu engakagwetshwa kuqala kwenziwe okuthiwe yi-community service assessment. Lokho kusitsho ukuthi kuqala kukhangelwe munye ngamunye ukuthi uyakhwalifaya na ukuthi eyenze i-community service. So labo abayenza leyo assessment bese behambisa-ke i-recommendation yabo, ingathi i-report kumanje. Angithi umanje esebona yini ukuthi angavumelana laleyo recommendation elethiweyo ngabantu be-community service. So yikho-ke lokho kwayenzakalayo ngolwesine. Singena emthethwandaba, abasolwa labo babe senziwa i-community service assessment, yona le engikhuluma ngayo. Ababili baphiwe 36 months ngesizathu sokuthi bebela ma previous convictions, okusho ukuthi begwetshiwe lapha ababegwetshwe khona kuqala. Kwakulenga ezinye i-3 months on i-condition yokuthi bengadali amacala afana lawona lawo akade bewayetheswa. So yingakho-ke bele 36 months. So bangezelelwe i-3 months ngesizathu sonesi. Then laba abanye ababangela amanye amacala ababewadalile ngemva bathole isigwebo se-33 months.